ngempela sonto ngihambele esilobela ngisiyakhangela umumo ukuthi unjani ngezombusazwe lendlela abantu abaphethwe ngayo ngedistribution yomumbu. Engikutholileyo yikuthi sesibuyele esikhathini kungani sebefuna ukuphinda igugurawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lomhlangano lapho abebandla lezanu abathembise abantu ukuthi bengabe belandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku. Okuyisehlakalo esenzakalayo esitobela abantu batshontshwa nanamhlanje kabazakali. So mina ngiyabe sengibona inkulumo enjalo isibisela kugugurawundi ukuthi oemason bagcila abantu besithi balungisa uhlole logugurawundi kodwa uma bethumela abantu babo ukuthi batshela ukuthi bazabatshontsha kuyasibonisa ukuthi hhayi babona ngani into abayenzayo inhle sebeyiphinda futhi.
Ukudla okhuluma ngakho lokhu kuvela ngani?
Ukudla engikhuluma ngakho ngibona ngazathi kumbeni kuvela kwa-DA kodwa okwenzakeleyo ukuthi bekuholiswa ngamabandla abebandla eliphikisayo bancitshiwe.
Kulamanyathelo abawathetheyo yini bona laba abancitshiweyo?
Abantu akulamanyathelo abathathayo ngoba kugcwele ukwesaba. Abantu bayethuselwa ngolwesihlanu njengoba kube kubuye amadoda amathathu evela eKwekwe. Omunye wangkhona ngulo owayeyi-losing candidate yebandla lezanu PF owadliwa kubhayi election kukhokhe central. Omunye kuthiwa ngudaha onguthalimani kwabatsha ku-DCC yabo. So abantu bayesaba bethukile abantu ukuthi bazaphinda betshontshwa kwesibili ngoba kuthiwa uma bengathi anti kule hlelo lona lolo lwaqaliswa ngukhembu olokuthi i-traditional leadership kayenze abantu bejoyine izanu. So yikho khonokho abantu bayethuselwa batshela ukuthi abajoyine ibandla ngoba kukhulu okuzenzakala.
Ubona bathini pho abantu bethukile bayangena kuzanu PF benzani njengoba usithi bayethuselwa?
Abantu bethukile kakhulu, abantu bethukile ngoba abahlangana lakho anti uma izanu ikhuluma ngokubatshontsha kakusiyo into engahlala ingabethusi ngoba into eyenzakalayo. So uma izanu ingafika ikhulume ngokuthi bazacatsha awala sizathu sokungethuki. Ikakhulu ukhangela ukuthi kulabantu lanamhlanje khona le nkabazwe abangazakaliyo ukuthi bayanga. So ayisilo bandla elitsha abakukhulumayo sonkulumo entsha, yinkulumo abalembali yokuyikhuluma njalo balembali yokukwenza khonokho. So abantu bethukile sibili.